Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 23 kuZibandlela 2025 ngoDabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje. Umphathi ntambo obona ngezokwethula kwembiko ochothoza abakholelwa esiKristu abathi akumelanga kuguqule isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi umongameli Masemnakagwa aqhubeke esambusweni.
Angithi sithi sibudemokrasi. So nxa sibudemokrasi kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe.
Abakubandla lezano PF bathumelumzana Jenfan Mswere ulelungelo lokukhuluma ngodaba lolu.
Lokho esikubona ngalezi nsuku umhlola, umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama-declarations.
Abaphikisayo bayakuxothoza lokho. Kuduka idamu elikhulu elisetshenziswa ngabantu abaningi esigabeni seyinsiza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwembiko umnumzana Jenfan Mswere uthi akumelanga inhlanganiso ezizimeleyo zingenele kwezombusazwe. Uthi akulamkantsho okwethulwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Heads of Christian Denominations esithi akumelanga kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Masemnakagwa aqhubeke esambusweni kungafika umnyaka ka-2028. Uthi amalunga edala lephalamende akhangelelwe ukuthi azalungisa umthetho omutsha ozalawula ukuhlala kukaMnakagwa esikhundleni. Kula malunga ebandla leZANU-PF lamanye akucelele CCC elikhokhela ngosicamfundo Waltman Ncube afuna kuguqulwe isisekelo sombuso welizwe ukuze uMnakagwa eqhubeke esembusweni. Kodwa abanengi abakubandla leZANU-PF labaphikisayo abakusolayo lokhu abathi kumele uMnakagwa esuke embusweni kungaphethwa esikhathi sakhe sokubusa. Sizalethulela udaba lolo ngokugceleyo esigabeni esilandelayo. Sekudubuke idamu elikhulu esigabeni seyinsiza esabelweni seMatabeleland South ebelisetshenziswa ngabalimi abanengi njalo obekunatha khona inkomo lezinye izifuyo. Ukhansela kaWard 6 unkosikazi Matilda Dube uthi bazama ukuvuselela idamu leli elinceda kakhulu uZulu abakhangelele ukuthi lizagcwala bethiye inhlanzi bekhamanzi okuthelezela lokunye. Uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7.
Hayi idamu leli ibizo layo yalo kuthiwa yisongwambi isigeni. Leli lidamu elikhulu okumangalisayo thina lokho esazalwayo ngazikithi kodwa lonyaka lithile wahlala kungalalutho phakathi. Izakhamizi zazazama ukuthi zigebhulithe ngokwathi ukuthi zithole amanzi okunathi sisifuyo. Kwasekufika izulu selisiza izulu lami nasilokuzwayo. Lani izulu idamu lagcwala lachitha kwathalisa yonke umuntu kanti phansi lokho lilitha kancane. Kwafuna sokuvuleka phansi. Kuthe kuvuleke phansi amanzi aqalisa ukuphuma kambijanambijana kwaze kwavuleka isikhali kalakade aphume itshaza sile itshaza njengengane ngamanzi ayepolisi. Kwacina kusenzani kwatunza umbundulwana. Manje umbundulwana usukwabulile ngisiya khona kwase kule khethi kwenye indawo kodwa kungakadilileli lonke amabhasi. Idilibelana lokho lifinya lokho lifinya kwafuna kuwokothekele ukuthi lebhasi ngangena phakathi. Angisela amanzi mhlobo.
Idamu leli vele lisetshenziswa ngabantu abaningi kanganani njalo kulihlupha kanganani lokho sokwenzekile.
Lokho kubuhlungu kakhulu. Idamu leli lisetshenziswa ngabantu bangapha eselazizi liphinde lisetshenziswe yindelela kulele idibha khonapho kule zitolo khonapho kule kliniki khonapho kule sikolo khonapho. Hayi sokubuhlungu kubi kakhulu.
Pho lizalilungisa njani nkosikazi Dube?
Thina siyacela uncedo kwalokuthi ingabekwa ngubani ongabuya yedwa ukuthi sesikhona ukhalekhe yezulu leliyalalingana futhi kunjenjengijana ukuthi zisiwe zinathi.
Bese lilungisa yini kumbe vele kuyehlula ukuthi lingenzani?
Hayi, awungazange ulilungisa amanzi kade iphumo. Lalisikuji idamu leli okulesihlahla sebe samaflawuzi. Akwalililungisa kathesi alikalungiswa. Amanjimela abuya lawo. Kafika athi nxa kuthiwani izulu kakuvuli.
So manje vele singathi akulanto lingayenza khona manje.
Hayi, kungenziwa nxa abantu bengabuya bebonisane ukuthi akubenja kubenja. Asingake sithi akwenzakali, kodwa kungenzakali.
Ye akucela ebantwini lapho ukuthi pho uncedo lelicelayo yiluphi? Khuluma labantu uthele inombolo zakho.
Bakithi sinesinto esiyicelayo ukuthi sicela ukuthi kuze kusize yakhelwa idamu lelana khonapho kudamu ekhona. Kusiza labantu abaziyithi ukuthi bangayenza njani. Siyabe sicela izisizi zangakhona lezamente.
Abafuna ukuthi bakudinge bakuthole kunombolo yiphi?
Eyami ihambe eliyithola masinyane masinyane. Ebekwimbelimbeli 0712516132.
Yeah, iphindi
0712516132.
Lo nkosikazi Matilda Dube ukhansela ka ward 6 obexoxa lo Gibbs TV Studio 7 ese vocala esigabeni seinsiza. Izakhamizi ezilima kobulawayo zithi sezikhangelele isivuno esihle kulandela ukuna kwezulu eliningi eliqale ekupheleni komnyaka owedluleyo. Ikhansili ithi kulabe phula imithetho yokulima edolobheni leli. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lonyaka izulu liyana okumangalisayo uma kuqathaniswa leminyaka edluleyo. Osokubangele ukuba izakhamizi zedolobho lakobulawayo zilime lapho okuvunyelwa khona lalapho okungavunyelwa khona ikhansili. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Agnes Ncube olima lapho okuvunyelwa khona uthi uyajabula kakhulu uma izulu lisina kuhle kanje.
Siyathaba kakhulu ngezulu leli likhona. Sesilimile sibithi nasaqalisa lo mzukulu wami uchisa laphana ngamadisemba ngama 10 December laphana lichisa sahamba sahlanyela kumila kwakhona kwangani kuyahlupha kwaba ngama 1-1 kulezi nsuku sesihlakula thina sesihamba sigcwalisa khona phana ezikhaleni inhlanyelo nje kuphela yiyo engani iyahlupha ngoba nakumele ukuhlanyela uphindaphinda but sokuhle enye indlela emangalisayo lapho sokuhlakulwe khona. Vele thina salima sahle sasuka salima. Bazavuna abantu khona phedorobhe.
Ikhansili yedolobho lakobulawayo ilomthetho othi abantu akumelanga balime eduze lezifudlana okwesibanga esingaba ngamamitha angamachumi amathathu 39 meters kanye lamachumi amabili lanhlanu. Unkosikazi Faith Rundare yena ulima eduze lomgwaqo kodwa kude lebholoho.
Ngiyabona ikhansili ishupana ngabantu abalimayo emvulweni bayadisturb i-environment. Thina sikatshana ngemfula azange sibabone.
Izulu lonyaka liyana okwamagama njalo selidale umonakalo kwezinye indawo zelizwe ohlanyela izihlahla eziningi. Umnumzana Neva Ponde ukhuthaza uZulu ukuba ahlanyele izihlahla ngoba lonyaka kulamanzi amaningi.
Sifuna ukukhuthaza abantu isikhathi lesi sekulima ukuthi abantu lapha bavunyelwe khona ukulima le city council noma la local authority. Sifuna ukukhuthaza ukuthi wahlanyele izihlahla khonapho noma lapho lihlanyele khona umumbu noma lapho lihlanyele khona amazambani. Sifuna ukuthi lapha livunyelwe khona le city council siyafuna ukuthi lihlanyele izihlahla likhumbule ukuhlanyela izihlahla. Izihlahla ziyasincedisa kakhulu.
Ikhansi yakobulawayo ilemithetho elawula ngokulima kuleli dolobho njalo umlimi oyabe efuna ukulima uqala acele imvumo kukhansili avunyelwe uma kuyindawo engaphazamisi imvelo lokuhamba kwabantu lezimota. Usomlomo wekhansili le unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa ngemithetho abalayo elawula ngokulima kuleli dolobho.
Njenge Environmental Management Act Chapter 2027 njalo i-Act Protection of Land and Natural Resources eyibhayilo yekhansili Section 10 okusincedisayo ukuthi sinanzelele kumbe sivikele ukulima kwabantu duzane lezifudlana esingathi stream bank cultivation.
Ikhansil yakobulawayo ithi ikhathazekile ngabantu abalima eduze lamabholoho, imigwaqo kanye lalabo abasusa impawu ezibonisa ukuba umhlaba awusiwo wokulima, kanye lababulala impompi ezithwala amanzi engcekeza lahlanzekileyo besenzela ukuthelezela izilimo zabo. Lonyaka izulu liyana njalo abalima edolobheni bakhangelele ukuvuna, kodwa isikhathi esiningi ikhansili ivame ukugamula izilimo zabo abalima endaweni ezingavunyelwayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingu Anastasia Ndlovu.
Ngudaba olufanayo abalela ilungelo loluntu bathi ukwanda kwabantu asebelima emalokitshini emadolobheni kutshengisa isimo sendlala esilokhu simemetheka elizweni, ngoba eminyakeni edluleyo kwakulima abambalwa kuphela, kodwa lonyaka baningi njalo abanye benza lokhu endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kwenzakala izulu lilokhu lisina elizweni, njalo abanye abalima emalokitshini besithi sebevuna amakhomane besalindele ukuthi umumbu uvuthwe. Ukuze sizwe okwenzakala koBulawayo ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa loCouncillor Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane.
Hayi, lokhu kuqale isikhathi besi ukuthi izulu lini ngobuningi bali. KoBulawayo abantu babhizi kakhulu ngokulima, babhizi sibili ngokulima kulezinhlanyelo ezikhulu imini ezikholiswayo. Sibona iningi labantu ligijima sibili kabanzi ukuthi labo imuli ngemuli iyafisa ukuthi ithole inhlanyelo le. Akusafani layizolo ukuthi kule muleli ezithilile zikhangelele ukuthi zingadinga inhlanyelo yokulima, kodwa kathesi kukhanya wonke umuntu akazalele ukuthi ayithole inhlanyelo ayolima. Sale yisikhathi seni bonke abantu bazifomile ephakathi kokulima sibili. Imombo yabo mihle emasimini, akubuye endaweni zesikhebo. Ngathi kanempilo siyiphile izolo sikhule emakhaya, sibuye yangena kwakawathi. Bona izakhamizi sikhidelele, sikhulude, sithi imbuya ukuthi zisizakale ezikhebeni.
Amasimu la ayenela yini abantu?
Hayi, amasimu kaweneli abantu.
Akulangxabani?
Kaweneli, kaweneli. Bakhona bebevele belamasimu abo wade bevele bekhona izolo, kodwa abanye labantu sebethatha indawo zenezi ezindizekele ukuthi zisethise umoya phakathi kwezindlu umanisipala sebelima khona. Abanye lanxa umanisipala ekhuthaza ukuthi bangahambi bayolima emkhunzini kwezifula, sekuyikho lasesesibona begcwala khona besiyalima endaweni ezingavunyelwayo. Konke lokhu kuyajenisa nje ukuthi hhayi uhlupho lwenzalo luhlasile, abantu babona ani bazasizakala njengoba kuthe kwaba lezulu lonyaka.
Labo abalima endaweni ezingavunyelwayo-ke bazavuna pho amabele apho?
Hayi, bayathola kakhulu isixwayiso sokuthi endaweni ezinjalo. Nalaba sebethe balima kodwa balime besazi ukuthi akufanelanga balime kulezo ndawo. Kuyakuthi-ke kwezinye isikhathi umanisipala awususe wona lwanomuntu uganyule ungakasuki isikhathi sokuthi udliwe, kodwa lo nyaka besingazakubona ukusenzakala. Lazinyaka ingathi kubona ngakusenzakala, kodwa kungasho ukuthi siyakhuthaza izakhamizi ukubona zeqe imithetho ebekwe ngumanisipala, ngoba ivikela umhlabathi wethu iphinde ivikele lathi njengezakhamizi zakoBulawayo.
Izulu leli liyaphathisa yini kulabo abangelamanzi?
Liyaphathisa kakhulu. Abantu sebesebenzisa iy'ndlela eziningi ezijeniyo ezokuthi amanzi le agcinakale, bawakhongozele, bawagcine, asebenze ezambuzini, abilisiweyo, asebenze ukuthi ngisekunatheni, ngithole sekuthini abantu bahlambe iy'mpahla zabo ekuwatheni. Hhayi, lokho kuqalisa ukuma kwezulu. Nganxa abantu bebekhala ngamanzi kodwa kukhala kwabo kwehlile.
Lo ngukhansila Ntombi Zodwa Khumalo kaWard 23 eNkulumane obexoxa ecingweni lwesithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Russia lithi kalimangaliswa yikwethuselwa ngumongameli Donald Trump weMelika, othi uzethesa izithesiso zenotho umkhokhelelwa kulelo lizwe uma engakhulumisani leziphathamandla zakwele Ukraine ngokubeka phansi izikhali. Ele Gabon lilungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngomabasa. Lokhu kulo uhulumende owagenqula uhulumende wemuli ka-Ali Bongo ngomnyaka ka-2023 eyabusa ilizwe lelo kweminyaka engama-55 years. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Wezi iphathelane leMelika uMongameli Donald Trump weMelika namuhla wethule umbiko wakhe emhlanganweni weWorld Economic Forum ekhuthaza osomabhizimusi ukuthi balungise impahla yabo bekwele Melika ukuze bengabhadali imithelo eminengi. Wethule lamazwi eseWhite House njengoba engenelisanga ukuya eDavos kweleSwitzerland lapho okuqhutshelwa khona lo mhlangano. Wethula amazwi la ngesikhathi esithi uhulumende wakhe uzaqhathekisela eMelika wedlula amanye amazwe wonke. Njalo esithu zawethulela European Union, China, Mexico le Canada imithelo kumpahla ethengiselwa eMelika. UTrump uthamazwe la aqilivisela eMelika ngemithelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe umnumzana Washington Jamela. Lokho gulu daba oluqhubeka olusenzakala njengoba umhlangano weWorld Economic Forum uqhubekela phambili eSwitzerland kuyikho lapho umphathi ntambo wezemali enguye okhokhela iqula leZimbabwe omnomzana Mthuli Ncube abekhala khona ngokuthi ukuphuma kweMelika kunhlanganiso yeWorld Health Organization kuphazamisa inhlelo zezempila kahle eZimbabwe. Okakhathesi sizwe ingxoxo lomnumzana Washington Jamela.
Indaba yama-tariffs leyo yemithelo yakhuluma ngayo kungenzeka isebenze nxa kuyikuthi abantu amanye amazwe lawo lama companies azizwe ethuselekile ukuthi azothatha imithelo amanye azozama ukuletha imisebenzi e-America. Kodwa-ke uhlupho yokuthi amakhampani wona ngiwawo nawo vele kune-corruption ethile futhi ngoba kunjenje njengoba vele sokule globalization ngendlela okusetshenzwa ngakhona amakhampani ayenelisa ukuletha lesey ukuzovula enye ikhampani la ibe yinkampani nje maybe mhlambele abantu abasebenza bambalwa then iningi labo libe ngelisebenza ngaphandle kwelizwe. So bese bethumela okuvela ngaphandle bakuthumele bekuletha ekhampanini yabo lapha bazokuthengisa sokuphuma lapha sokungani kulokhani. So kule ndlela eziningi ezithiyeneyo ezokubhoda ngemva kwamatarifu ala akhuluma ngawo.
Ye, baba Jamela sifone kumbi kwakhe umnumzana Trump echothoza kakhulu uhulumende kamnumzana Biden njalo ekhuluma ngezinqumo azithethe ukuthi akhuphe ezinye izinto ebezenziwe ngohulumende kaBiden. Libona sengathi lokhu kuza kwamukelwa njani ngabakhokheli abanye abakulomhlangano?
Wenze enye into engane ayijwayelekanga kakhulu iminyaka yonke le edlulileyo kuleli lizwe bekule policy le yokuthi i-domestic politics and at the border. So nxa uphuma elizweni awusakhulumi ngendaba ze-domestic, kodwa-ke uTrump nguTrump, so ukhuluma noma yini. Asazi ukuthi bazocabangani abanye abakhokheli bakwamanye amazwe ngoba esikhathini esiningi uhulumende ongenayo uyathatha isikhathi ukuthi astade lokho okade kukhona andubana akuguqule. So njengoba evele wangena waguqula ezinye izinto eziningi kuzokwenza ukuthi nxa usiya phambili ama-deals owenzayo lelizwe azabe ngathi ngenye indlela instead okwenza idili lelizwe ususenza idili lomongameli nalowo obusayo ngoba ama-deals wonke la akade enziwe nakade enziwe nguBiden laba sebefika bewakhupha kutho ukuthi lalaba abazokwenza lo Trump nawo asengozini nxa sokungena uhulumende omutha after 4 years.
Mnumzana Washington Jamela ulandela zombusazwe njalo uyisizana seZimbabwe esesihlala eMelika. Ube secingweni le Studio 7 eseChicago. Njengokwe kule thembisa kwethu namuhla sihlaziya imizamo yalabo abafisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028 lapho okuphethwa khona isikhathi sombuso wakhe. Umphathintambo obona ukwethula kwembiko umnumzana Jan van Muswere uthi kuqondile okwenziwa ngamalunga ebandla leZANU-PF azama ukuguqula isekelo sombuso welizwe ukuze uMnangagwa eqhubeke esembusweni. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele lomnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lolu daba.
Lokho esikubona ngalezi nsuku umhlola omkhulu kakhulu esawubona ngesikhathi sikaMgabe. Kuvele nxa sekuyophela okwinto kwakhona baqala ukwenza ama-declarations afana lena lawa. Bawenza ama-declarations lawa ngesikhathi sikaMgabe. Bekani kubana kwagcina ngani. Lo umnumzana abambiza uMsubere ngento ayikhulumayo leyo, kujwayelekile vele ukuthi bafuna ukuncindezela abantu. Abakhuluma ngo-2030 balelungelo lokubana bakhulume ngakho lanxa singavumelani lakho. Abangavumelani lo-2030 balelungelo labo. So uhulumende angazami ukuthi ancindezele ama-views angahambelani lalokho akukhulumayo. Siyazi ukubana ngalesi sikhathi sesikhathini esibi sizabona ukubulawa kwabantu ngenxa ka-2030. Sizabona ukutshiswa kwezindlu ngenxa ka-2030. Sizabona ukuchawa kwabantu lokunyamalala kwabantu ngenxa ka-2030. Kungenxa yokuthi ama-proponents ka-2030 kawafuni ukuzwa omnye umuntu olomunye umbono ohlukene lapho.
Ye, kwalethi uyamuzwa lapho uyakhuluma ke ubaba uMlalazi ngena khonapho Chuma.
Ngibona ngathi into eqakathekileyo that I picked from inkulumo kababa uMlalazi ukuthi udaba lika-2030 luya ngokukhetha komuntu. Angithi sithi sikudemokrasi. So nxa sikudemokrasi kutsho ukuthi kona umuntu okholelwa ku-2030 kumekele akholelwe ku-2030 wakhe. Umuntu ongakholelwa u-2030 laye mekele ehlale ekungakholeleni kwakhe u-2030. Kodwa isiqokoqela sendaba sisekuthini masingahlukumezani ngenxa yakho nokho. Ukuthi ngoba mina ngikholela u-2030 somele wena ongakholelayo ukusuchasa ukudlukumeza kayisikho. Into leyi yinto yomele ube wazi ukuthi ilama-process. I-constitution yethu yeZimbabwe ilalo ilungelo lokuthi i-amendwe at any given time. Yikho kulama-provisions ku-constitution yona leyo athetha ukuthi hayi nxa ufuna uku-amenda lapha kumele uyenze lokhu. So akunantembi nxa kunomuntu ofuna ukwenza kunokwana and anti kuyahamba kulista lokuthi kuzahamba njani kuze kufike kudlule ikhabinethi kuye ephalamente kuze kuyofika ebantwini sokuyi-referendum. Kunafana anti yiyo phela inkundla lapho abantu abazafika bedlale khona insolo zabo othi kona nxa kunye sevota uyes omunye evota uno kube sokuphuma kuhle kungelakulwa kungelakucabangelana into zizihambela nje kuhle.
Yes, awuzwa kakhulu golide ngena baba Mlalazi. Umphendulo ugolide khonapho.
Mbona ugolide siyavumelana. Ngiyethemba ukuba nasoze sivumelana emini ebusuku bakhipha izinduku. So far esikubonayo ukuthi labo abaphusha uhlelo luka-2030 bakhanya ngani sebelelungelo ukudlula abanye. Yikho ubona lo minister we-government, nothi umuntu wezanu, lo minister we-government esethatha iphepha likahulumende eseqala ukuthethisa labo abangavumelani lo-2030. Lapho kolide siyavumelana, abantu beZimbabwe kababe lelungelo lokuthi baphikisane le nto abangavumelani layo. Iloba lokuthi iphuma nganjalo indaba ka-2030 aseyiyo secret. Isikhulunywa publicly, isikhulunywa ephalamende ngabantu bezixoxela, abanye bazibanxusane lasemaplazini bayayikhuluma ubana indaba eqondileyo. Kodwa ke singakhangeleli lokhu kuhlukumezwa kumbeni ukubhala kukahulumende sechothoza abanye ukuthi basponswa yi-West lani. So indaba esidakayo ukuthi nxa sehlukana ngombono susithi ngisponswa ngubani bani wangaphandle. Now ugolide uyazi ukubana esintwini bathi kusina kudedelwana, kathi kuzanu waye kungadedelwana. Why kukholwa uMgabe la enjana la selimendosile ama province including iBulawayo province eka Golide yayisendosile ukuthi uGushungu fela fele khona kwazi kwangenela amasotsha labo mnangagwa bamkhipha. Aliboni yini Golide ukubana lisidonsela komnye 2017 ukuthi umnangagwa uzaphinda baleke futhi ezweni abanikazi belizwe amasotsha sebelifuna bhekhi ilizwe labo abamnikeza lona.
Yes, yawuza kakhulu umlalazi. Gqiba khonapho Golide utsho lokuthi kulokho-ke ongani kukhathaza umlalazi ukuthi umphathintambo kahulumende nguye wethula khonokho njalo lokuthi kade lahlala lisiba lokufanayo kusukela sesekulo mnumzana kumbe ngithi umoyi uRobert Mugabe kuze kube lamhlanje kuyini kanti
u-Honorable Mushere ngu-Minister of Information and Publicity uqondile nta ukubana akhiphe kolokho akukhiphileyo ukuthi kona abantu akabe befunde ukungangeneli izinto ngoba yibo abantu abahlokoza imisindo bona laba. The moment you start writing such statements usufuna ukuvusana kwabanye abantu abahlaleleyo lapho abahlezi khona andiyabo yiko nje kona abantu kabavumelane ukuthi kona ofuna u-2030 amfune emelapha ongamfuniyo laye angamfuni emelapha. Asingabi laborefu labasebephakathi labasebeqasha ufuna ukwenza izinto ezizagcina zixega lo ofunayo nalo ongafuniyo begcine sebelimazana benza kantambetha ngama-Christian organizations abangcwelengcwele bona bekwazi injongo yabo abafuna ukuthi kube nempumela yani bafuna vele ubudlwangudlwango bafuna ukuthi abantu bahlane.
Umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU-PF PF lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela zembusazo ezimele bebexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Sokwesikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli ve-Studio 7 elisithumelana nge-WhatsApp.
Studio 7 isibingelele. Happy New Year kini lonke. Thina simangaza ila ama-video la ama-China la ahlukumeza abantu bakithi. Ama-video a-trenda kakhulu manje asazi ukuthi kumbe silabaholi abakubonayo khonoko kumbe asilabaholi ngoba abaholi bakithi nje ngabantu nje abazithandela imali kuphela. So kuthandwa ama-China ukudlula abantu abayibo abanikazi belizwe. Abayibo ukuthi uma kusiyavota kuyibo abafunakalayo. Manje na ama-China ahlukumeza abantu ngendlela engekho right. Yabona khona lapho umuntu ekhala umuzwe ukuthi umuntu lo ukhalela nje ukuthi akabhadalwa ngofuna imali. Ayi asazi into enjani. Ayi sabuswa ngabanye abantu. Kulela lizwe asazi uNkulunkulu akangenele. Ake kangenele uNkulunkulu atshintshe inhliziyo zalabana abantu abasiphetheyo lapho.
Siyabonga Studio 7.
Studio 7 basakazi bethu abahle. Nokudala kakhulu kubalweni benkululeko. Abafuna isisekelo sombuso siguqulwe kwenzela ukuthi uMnangagwa aqhubeke ebusa. Bathi bafuna aqedisele lokho sekuqalile ayenze lo mgwaqo wetsholotsho. Ngithi mina liphupho lelo. Angeke akwenze lokhu uMnangagwa. Angeke akwenze liphupho ukuzithola ukuphupha useindlenti. Uma uthi uyavuka uzithola ukuthi uselupane yakutshisa ilanga.
Ye, sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 okhulumayo ngu-Jay Moyo. Ngajabula le audio ma ingafundo. Besicela ukuthi next time abantu be-ZANU-PF laba sebekhulile abangamakhansili bengabafaki. Ngoba manje ukuthi baye ema-ofisini becelela abantu inhlanyelo bayesaba kuholwa kwezinye indawo kulabantu abancane. Like ngakhulumela inkayi imalando ayiholi council wangkona sekhulile kodwa uyabe lokho ekhalela ukuvotelwa next time abayekelwe laba bantu abadala laba sebekhulile.
Sibonge imbono yenu balaleli. Okwendingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngemva kwaloli uhlelo. Okwanamhlanje sibonge kakhulu umuli yeZimbabwe ukuthi lilalele uhlelo lethu. Abangenelisanga ukulalela liyenelisa ukuthi liye ku-www.voaindebele.com lizwe. Olivalelisayo ngutabakanco.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.